Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla zimashumi mavili lanye kuNcwabakazi 2017 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngesikhathi kuthethwa kungena u-Vice President uMboko wagaya ukuthi kungabe kulokucokozela ungathi kulokhu ngingena ungathi kuba nomsindo. Kutshengisa ukuthi kulabantu abakhaya bengathokozi ngokubuya kwakhe.
Umngcwabo kankosikazi Shubai Mawofa eNational Heroes Acre kuveze sobala ukulwisana okukhona phakathi kwebandla leZANU-PF.
Going to be extremely difficult to hold her accountable now.
Kuzaba nzima ukuthi ajeziswe njengoba eseZimbabwe. I-AfriForum kuzafuze ithole indlela yokuthi isinqumo somthethwandaba leso siyesebenza eZimbabwe.
Uhulumende wakwele South Africa usolwa ngabaningi ngokuvumela unkosikazi Grace Mugabe ukubuyela ekhaya yena ebhekane lecala lodlakela. Ukubola kumbe ukufiphala kwelanga eMelika into ethakazelelwa ngabaningi lamhlanje okugoqela izizalwane zeZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukuxokozela emathuneni eNational Heroes Acre izolo ngesikhathi kungcwatshwa owayengumphathintambo wedolobho leMaswingo unkosikazi Shubai Ben Mawofa kuthiye iningi lizibuza ukuthi ibandla leZANU-PF lizaphumelela na kukhetho lomnyaka ozayo. Inkulungwane zabantu ebezisemngcwabeni lo zifulathele umsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko, abanye bahle basuka bekhalala inkulumo yakhe. Abanye kabazange bafihle imicabango yabo yokuthi uMphoko kabafuna ukuthi akhokhele umngcwabo lo. UMphoko ucatshangelwa ukuthi ukucele leZANU-PF LG40 kuthi umuyi yena ubecatshangelwa ukuthi ukuthim Lacoste okulixuku elisekela umnumzana Emerson Mnangagwa. UMphoko uqhubeke ekhuluma emngcwabeni wayizolo lanxa abantu besuke ngobunengi okungazikaze kwenzakale embalini yelizwe. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Ngesikhathi kuthethwa kungena u-Vice President uMphoko wagaya ukuthi kungabe kulokucokozela ungathi kulokhu ngingena ungathi kuba nomsindo. Kutshengisa ukuthi kulabantu abakhaya bengathokozi ngokubuya kwakhe. Kuthe-ke sokufanele aqalise ukuthi a-address ngoba ngiyobe sefanele akhulume. Waba sibili laba abathengisele egcekeni ukuthi athi kuphela ukuba ngumsindo, kodwa-ke abanye bahle bakhalala basikhuma baphuma. Abanye abezimisele ukuthi abafise ukuthi yena aba-adrese. So yikho okwenzakeleyo.
Ngokubona kwakho kungakutshengisani lokho?
Lokho kusegcekeni kuyatshengisa ukuthi iZANU-PF isidabuke phakathi. Ngoba kuthi ukuthi akade bephuma ngoba uMphoko angithi yena kuthiwa ungapha lolu hlangothi olwe-G40. So kuthi ukuthi laba abanye abangapha kuLacoste yibo labakade sebesenza lokho. So kodwa lokho kusegcekeni ukuthi khathesi into esesiyinanzelele eZimbabwe ukuthi iZANU-PF isidabuke phakathi. And okuhluphayo ngokuthi abaphakathi kweZANU-PF kukanje. Abantu bekhaya ukuthi iZANU-PF ngayiyazama imizamo yokuthi ilungise izinto ukuthi ivuselele ezomnotho yelizwe. Abantu bazama ukuphila kuhle. Kodwa kwathi ezinye indlela abalwa ngayo sokusesabeka. Kodwa-ke futhi kubuye kube yindlela enhle ukuthi ngakuthi laba baphikisa ama-opposing parties. Ngaye ngakunanzela konke sokulalowo mumo. Bona baqhube besebenzela ndawonye babambane. Bangabi lobugovu. Sibona ungathi ikhathesi sobusulula ukuthi sibilisi ngabe ngayokhanya ngathi umlimi uyongenelayo. Ukuthi iZANU-PF sibilisi kube lula ukuthi ngakuthiwa kuya 2018 ifuqele eceleni nje. Amawozi bazabambane. Ukuwina sokulila ngoba sebakhona beZANU-PF khathesi abangasoze bamvotele uMgabe sokusegcekeni kulokho. So-ke ama-opposing parties bazithatha advantage yakhona okwenzakalayo.
Umnumzana Ambrose Sibindi ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 kobulawayo. Uhulumende wakwele South Africa sesole kakhulu ngabanengi ngokuvumela unkosikazi Grace Mgabe ukuphindela ekhaya yena ebhekane lecala lodlakela kwele South Africa. I-South Africa izolo yethule umbiko othi iphe unkosikazi Mgabe isivumelo sokuthi angabotshwa ukuze igcine ubudlelwano bayo leZimbabwe i-diplomatic immunity. Kubika uBenedictine Nhlapho.
Isizathu esitshengiswe ngurhulumente wakwele South Africa ukuvikela unkosikazi Grace Mgabe ecaleni lakhe lokutshaya owesifazane wakwele South Africa sezitshiya abaningi kwele South Africa bethukuthele. Embikweni wethule izolo umphathintambo ogatsha lubona ubudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe unkosikazi Maite Nkoyana Mashabane uthi ucabange ukupha unkosikazi Mgabe isivikelo esiphiwa abadala amacala besemsebenzini okumela uhulumende esenzela ukuthi iSouth Africa igcine ubudlelwano obuhle leZimbabwe. Ingcithi zithi lesi sivikelo bekungafuzanga siphiwe njengoba unkosikazi Mgabe udale leli cala esiyabona abantu abakhe hhatshi esemsebenzini wokuphelekezela umkakhe emhlanganweni weSADC. Umama kaGabriela olinyazwe unkosikazi Mgabe, unkosazana Debbie Angels, uthuthukuthela uganono wabo ngokwenziwe ngurhulumente.
Uhulumende lo usekukhombise kaningi ukuthi kungcono akhethe ukugcina ubudlelwano bakhe lamazwe angabangane kulokuvikela izizalwane zakuleli.
Ngakolunye uhlangothi inhlanganiso ye-AfriForum layo ithukuthele. Inhlanganiso ibhalele unkosikazi Mashabane iphikisana nokuphiwa kwankosikazi Mgabe isivikelo lesi, kodwa unkosikazi Mgabe wagcina ephuma elizweni lomongameli Mgabe ingakaphiwa ithuba lokuphikisana lesinqumo lesi. Isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Willie Spice uthi sebesiya emthethwandaba ukuze yiloba yinini unkosikazi Mgabe angena khona kuleli alalanyelwe ingalo yomthetho.
Siza kuya emthethwandaba sisiyaphikisana lesivikelo lesi. Lokhu sizokwenza ngokufaka isicelo sokuphikisa lokhu emthethwandaba we-High Court ePretoria kungakapheli amaviki amabili azayo.
Ingcithi kwezomthetho wobudlelwano bamazwe unkosikazi Amia Swart yena uthi bekuvele kusegcekeni ukuthi uhulumende uzamvikela unkosikazi Mgabe. Uthi okubika ukuthi lokhu sekwehlisa isithunzi seSouth Africa sokuvikela amalungelo oluntu. Uthi lokhu uhulumende ukwenze sazi ukuthi unkosikazi Mgabe angavela aphume elizweni sekukulutshwane okungenziwa ukuze ajeziswe.
It's going to be extremely difficult to hold her accountable now.
Kuzaba nzima ukuthi ajeziswe njengoba eseseZimbabwe. I-AfriForum kuzafuze ithole indlela yokuthi isinqumo somthethwandaba leso siyesebenza eZimbabwe. Angiboni ukuthi lokhu kuzaphumelela. Ngicabanga ukuthi uhulumende uzamvikela. Ngicabanga ukuthi vele usephunyukile.
Ibandla le-DA lona lithi lifuna unkosikazi Mashabane azochazela iParliament ukuthi kungani sebenzise amandla akhe ekwenzeni into engekho emthethweni. Ngokwethula isinqumo sesivikelo lesi, uhulumende ubekuveza obala ukuthi unkosikazi Mgabe ubengalaso lesi sivikelo, ngakho bekufanele abotshwe. Unkosikazi Mgabe uhle wangabuya emhlanganweni weSADC ngomgqibelo, kanti yena lomongameli Mgabe bahle bahamba ngensonto ekuseni lomhlangano ungakapheli. Umhlangano weSADC uphele izolo, kanti akula okukhulunyiweyo ngeZimbabwe loba ngesenzo sikankosikazi Mgabe. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Lanxa udaba lodlakela lukankosikazi Grace Mgabe luqhubeka lusekudwini njalo luphuma emaphephandabeni eZimbabwe lakwele South Africa, amaphephandaba kahulumende weZimbabwe lemisakazo yakhe lokhe engalulokothi lolu daba. Ingcwethi kwezokwethulwa kwemibiko zithi imbangela esobala ikuthi ayamesaba unkosikazi Mgabe, ikakhulu ngemva kokuyangisa isikhulumeli sikamongameli Mgabe ngenyanga edluleyo esithi ubhala into ezingelangqondo kuphephandaba leHerald. Sixoxe lomhleli wephephandaba elizimeleyo eleThe Standard, umnumzana Kolwane Nyathi.
nxa kuthiwa umuntu amongameli utshaye umuntu kuba ludaba olukhulu kakhulu. Umangalisayo ukuthi abaphephandaba akahulumende lemisakazo ikanye ne-TV yabo zange bephathe ngale ndaba, kibo kube ngani indaba engazange yenzakale. Kodwa akumangalisi kulaba ikithi esikwaziyo ukuthi bekusenzakalani ekhaya kusuku lezi ezedluleyo. Siyakhumbula okwenzeke e-Chinoy kuma-weekend adluleyo, lapho uGrace othethisa ukhulumeli sikamongameli uGeorge Jaramba emthethisa ngendlela asebenza ngayo laphatha ngayo amaphephandaba. Engibona kusenzakalayo ukuthi ama-editors amaphepha la abe lokwesaba behluleka lokuthi bebambe njani indaba nje, ngoba akulanye indlela esinga-explaina ngayo ukuthi bezinganakuzange kwenzakaleli ukuthi kanakula nto eyenzakalayo mayelana lo nkosikazi uGrace Mkabe.
Ngezinye indlela uJaramba nguye othe emisakazweni lamaphephandaba kahulumende la lingayilokothi lindaba afuna ngiyangiswe okwedlula okwenzakalayo.
Ngibona loba engazange ikhulume uJaramba ama-editors ngabe belokwesaba ngoba bengazi ukuthi beyiphathe njani. Engibona kusenzakalayo ukuthi laye uGeorge Jaramba engxeke ngalezi nsuku laye ukuthi laye kethule ukubaza indaba leyi, ngoba okwenzakala ubamehlela ngaloliyana usuku ethethiswa phambi kwabantu kungenzeka ukuthi laye kakwazi ukuthi ebambe njani into lezi ithini. Uyabatshela ukuthi bebhale izitori bezimisa ngalolu hlobo ngoba kazi okungamvelela. Bonani indoda nje sihlezi laphana engakwazi ukuthi ibambe ngaphi ichiye ngaphi. Lama-editors la aswele i-direction ukuthi bebhale izitori lezi, kumbe engibona kwenzakaleyo ukuthi baphonge ukuthi ngcono selichiye singalithinti ngoba bengakwazi ukuthi ngalithinta kunokuzayenzakala kiwe.
Ekamnangagwa eyokugula kwakhe bayiphethe njani?
Lakho kube njalo kuthe kusenzakala bathule indaba le ithe isenzakala eGwanda ngomgqibelo ngesonto amaphepha azange ebhaleli ukuthi kathi lamaredio azange ebhaleli. Sibone ukukhulunywa ngalo ngemva uminister of information uChris Mshoa esekhiphe i-statement esefishe i-Friday government otshengisa ukuthi lakho basabile akufanani lekuqaleni ukuthi bebezahle bebhale betsho ukuthi amaphephandaba lama-radio station bebebhale ikakhulu bekuhlangothi lukanangabo. So ngibona lakho kubathethe nge-surprise azazebeba
umnumzana Kholwane Nyathi ngumhleli wephephandaba le The Standard sixoxela eseHarare. Indizamtshina zeZimbabwe Airways ebesezi zingasavunyelwa ukusuka kumbe ukufika kwele South Africa kusukela ngolwesihlanu sezivunyelwa. Iziphathamandla zeZimbabwe lazo ziphangeza lela indizamtshina zakwele South Africa ukungena kumbe ukuphuma eZimbabwe. Lanxa iziphathamandla zakwele South Africa zithe isizathu sokwalela indizamtshina zeZimbabwe ngesokuthi kulamaphepha obekumele abe khona, lanxa engakazi aqakathekiswe, abanye besebenakanela ukuthi imbangela yokwalela ukusuka kwendizamtshina bekuyikuvimba unkosikazi Grace Mkabe ukuthi engasuki kwele South Africa. Unkosikazi Mkabe uzisukele kungela nkinga lanxa ebesetheswa icala lokutshaya omunye untombazana ngemva kokusetshenziswa komthetho wobudlelwano bamazwe omabili i-diplomatic immunity. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda, yena othi besokunyakazela ezilindweni zamabhasi.
Sizwa kuthiwa abantu bake baba stranded akade bephaka begade izindiza lezo ama airport. Kanti njalo-ke kube sekwenzeka ukuthi kube amabhasi la ama-coach andelwe ngabantu, so bese kusenza ukuthi laba bakhuphule futhi lama-fares abo. So kodwa-ke njengoba sizakuthiwa sokulungisiwe themba ukuthi asizokuphindakale futhi kanjalo, kodwa-ke kube kwakwacishe kwa-filter sibili ukuhamba kwabantu ayisake hayi bavele bathi bamba mlimu ngoba abantu abanye besebengasela option sebedinga iy'ndlela zokuhamba ikakhulu koBulawayo, ngoba iBulawayo ayila mabhasi amaningi njengeHarare. Amabhasi eHarare maningi kakhulu, so abantu balama options akufani leBulawayo Joburg.
Wena njengosomabhizimusi ungathini ngalokhu kade kusenzakala ukuba ele Zimbabwe lalo liphindisele? Iyalingana ngapha langapha kumbe vele kade kade kulo Goliath lo David?
Okokuqala vele sivele eZimbabwe silenkinga yento kade sothiwa ease of doing business. Ukuthi kwenza ibusiness eZimbabwe kuyinto exaka kakhulu. So labo bangaphinda baphindisele benze lokhu bevele bona bengokuthi bebe hayi hayi Goliath lo David ngoku David wagcina cha uGoliath. Bangathi bona bevele belenza inkinga lengxaka eziningi umkhonomi ufuna ukuthi uhambe. Nawo basephindisela benze njalo. Kuaffecte abantu abaningi kade ufuna ukuzozama ukwenza ibusiness eZimbabwe lanxa kuvele kunzima ukwenza ibusiness kwakhona. So kuyaaffecta kakhulu i-economy and abanxa singa-evaluator sinezwa ama-economy ukuthi uma bengayi-evaluator bangathi kuba ne-impact bani. Kodwa ke bekungafuzanga vele bakwenze khona lokho bekufuza ukuthi bakhulumisane kahle bangaze kwa-affecta i-business ngoba i-ease of access to Zimbabwe isuke ibe nzima nxa i-South African Airways isingasafiki. Kumbule futhi ukuthi ama-summer routes amaningi asevisa iZimbabwe from Joburg akufikeki eZimbabwe ngingwadlulanga South Africa. And this eZimbabwe kayila ama-framachini amaningi isembele kuma-framachini e-South African Airways. So bangaphindisela kugcina ku-affecta kakhulu iZimbabwe umlo mkhonomi weZimbabwe.
Umnumzana Angliston Swanda isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Kulife Talk lamhlanje sixoxa ngodaba lokuswelakala kwemithi okwehlisa igciwane lengculaza emzimbeni ama ARVs. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibutho lemanzini lakwele Melika lithi seliqalisile ukucubungula imbangela yengozi yokungqikilana komkhumbi walo lomunye umkhumbi othwala impahla ngempumalanga kweSingapore. Kunyamalale amasotsha alitshumi kulingozi kwalimala amahlanu. Olwela amalungelo oluntu kwele Nigeria, uRebecca Dali sephiwe isicoco somvuzo oweSergio Vieira de Mello Foundation Award ngomsebenzi wakhe wokusebenza labesifazana kanye lentandane ezaphunyuka ekuthunjweni ngabahlamuki besimoslem abedlulisa amalawulo abe Boko Haram. Izakhamizi zesiqintini sakho sadza eMashonaland East sezikhuthaze uhulumende ukuthi adinge indlela zokutholisa abalezifo ezingathelelwanayo ezifana lesifo sechukela imithi kungelanhlawulo njengalokho sekusenzakala kwabaphila legciwane le-HIV. Kukhanya lesi kuyisikhalazo esesiphume kiyo yonke imhlangano eqhutshwa ilizwe lonke ngabenhlanganiso yeZimbabwe Diabetes Association lapho abafundisa khona uzulu ngesifo sechukela. Kubika uMavis Gama.
Lanxa ehlolwa isimo sechukela kunhlelo eziqhutshwa ngabeZimbabwe Diabetes Association ZDA, uzulu uthi ubhekane lenkinga yokuswela imithi yabaphila lalesi sifo. Lokhu kusuka kubuyisele muva imizamo yokulwisana lale mikhuhlane engathelelanwayo yona esibulala abantu ukwedlula owengculaza. Kungesifanayo lakuzulu wasesiqintini sakosaza esigabeni seMashonaland East, unkosikazi Simelela Ukufa Dongo, isakhamuzi sakodongo, ulesifo senhliziyo, i-high blood pressure kanye lesechukela. Yena-ke ofisa ngaye abezempilakahle bayiqakathekisa ngokufanayo imikhuhlane engathelelanwayo ebalisa wenhliziyo, i-BP, imvuzane lowechukela, njengalokho kwenziwa kugciwane lengculaza ele-HIV ngoba isiqeda abantu ikakhulu emaphandleni.
Njengoba ichukela yinto ekuyicatshile, ungabona sibonakala ungakafi uthi uNkulunkulu ukhona, ngoba ngoba sikasithestwa nti mina ngibuya ngapha ngitshe kwi-BP bathi BP thathi supplier yakho amaphilisi e-BP amaphilisi enhliziyo
kungekho ngenye indlela okwamanje ngaphandle kokuba yena labanye abanjengaye bathenga imithi okumele bayinathe lapho bethe bathola imali
nxa kungakabi labasincedisayo thenga umuthi wonalo nxa bekhona labo abaye basebekhona ukuthi basincedise siyakwamukela ngoba bayabe sincedisa lathi ukuthi siyalelokho siphila kwesinye isikhathi izimali ziyasilela njengokuncedisa okwenza laba balegcikwane le-HIV lathi sizancediswa
umnumzana Kingston Manyeruke ngukhansela ka-Ward 25 Rambakombwa esiqintini sakusatsa ulandisa ngesimo sokuba uZulu ulolwazi olunganani kokuphathelene lomkhuhlane wethukela
ngenye yokuthi abantu bayagula bangagula bangabuya esibhedlela bakhangelwe sebetshelwa ukuthi ulomkhuhlane onje uyazi ukuthi kudala imikhuhlane leyi yayingekho sokubuya ukuthi kulabanye abantu abacabangela ukuthi imikhuhlane leyi ibuya ngokuthi imoya emibi so abantu bangafundiswa ukuthi shuwa ngokudla lokhu esikudlayo kathesi sokuchiyana nokudla sasikudla kudala bangaba benengqondo ezivulekileyo
ugogo unkosikazi Christine Zimidzi wakomanyere village komafusire ubanjwe ithukela ngomnyaka ka-1995 njalo usedutshwa lunyawo angasazi ukuba selubangelwa yiyo loba hatshi
bangithwala ngingawazi ukuthi mina nginjani ngavukile esibhedlela sebengifakile ama-drip baze bangibamba ukuthi ngiyithukela mina kuyangimangalisa ukuthi kathi khabasiboni yini thina ukuthi lathi siyabantu abagulayo ngasathi khabasincede ngokuthi imali yangikhona asiyiboni yokuthenga amaphilisi so sesengilesikhathi inganathi amaphilisi nxa usele imali
usele nyanga ezintathu engawanathi amaphilisi eswele imali yokuyawathenga engatholakali lasesibhedlela sesaza district hospital
kathesi angiselawo ngenxa yokuthi angilamali ukuthi ngiyithenge seyidula kakhulu amaphilisi angikhona esinye isikhathi e-b p ngiyathenga $10 $6 yethukhela $10
ingcweti kwezempilakahle zithi liqhubeka liqansa inani labatholakala belezi zifo ezingathelelanwayo eziyingozi kakhulu ekuphileni komuntu le mithi yakhona ibiza okwamagama osekubangela ukuba abaningi behluleke ukuyithenga le simo kwezomnotho sisengezelela kulolu dubo njengoba iningi yale mithi ithengwa kwamanye amazwe afana labo-India South Africa leNgilande abakubhizimusi lokuthengisa le mithi ama-pharmacists bakhala ngemigoqo ekutholeni imali yakwamanye amazwe yokuthenga limithi bengasanelisi ukuyithenga ngendlela limithi okumele isize uZulu olemikhuhlane efana lowethukela kungalesi sizathoke kulokukhalaza uhulumende kwabalesifo sethukela ukuba ngaye wenza njengalokho akwenza kulabo abaphila legciwane kudingwe indlela yokubasiza ukuthola imithi yabo kungelambadalo badonse labo bephila njengabanye kodwa benhlanganiso ye-ZDA bathi akulahlambeleko ngokufelwa bazoqhubeka betshona ezambeni zabo bedinga usizo kubangane ukuphathisa lapho besanelisa bebhodile izwe lonke ukufundisa uZulu ngesifo sethukela esivame ukuhamba ndawonye lese-BP ngimele i-Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama
Kudaba olusegodweni lamhlanje khonapha eMelika, ilanga liyafiphala. Sikhuluma nje selifiphele kwezinye indawo. Abanye bathi, liyabola, i-total eclipse phela. UGibbs Dube we-Studio 7 usedolobheni le-Greenville, South Carolina. Lapho ukhangelelwe khona ukuba mnyama chu, ilanga ligwaza phansi. Ngiyakwamukela kuhlelo Gibbs.
Ye, Ntunga kunjani?
Hayi siyaphila, kunjani khona ngapha?
Sokukhalisa ukuthi sokungani sokunqundeka kancane lapha engikhona. Ngisedorobheni le-Greenville lapho-ke downtown. Lapho ngazani kugcwele khona abantu sibili abamangalisayo Ntunga. Ngabantu abazebuka ukuthi ilanga liyabola njalo ngabantu abakhangelele ukuthi bazakholisa ukuthi babukele khonokho kusenzakala. So-ke okungani kuyayenzakala ukuthi ilanga liyabe lokhu libola kancane kancane. Kuze kube mnyama chu sibili ngo-2:38 so ngo-2:38 kuyabe kusenzakala sibili izimanga lapha njalo kutshengisela ukuthi lezi mota ziyalayita amalayithi ngesikhathi seleso 2 minutes and 20 or 30 seconds kumnyama chu ekuzobuya lenyoni lakho kuthiwa ke ziyahamba ezihlahleni ke zisihlalele kungazani ke sokusebusuku. So abantu balithakazelela ke usuku lalamhlanje Ntunga kanye lama hotela ke ngathi vele agcwele pampam lama indiza mtshini ungewazithola ukuthi ubuye lapho. So kuyanyakazela lapha mnumzana.
Akuchazisela abalaleli lapha Gibbs ukuthi kahle kahle nxa kuthiwa ilanga liyabola kwenzakalani, inyanga idlula phezu kwelanga, ilanga lidlula phezu kwenyanga, kwenzakalani kahle kahle?
Ye, okwenzakalayo ukuthi-ke asithi khonapho-ke thina simile kathi semhlabeni from emhlabeni lapha kusokubuya-ke inyanga, sokubuya inyanga ngale kwangikhona kwenyanga kulelanga. So nxa ukuthi sokufiphala inyanga iyabe ivale ilanga ilivala ngendlela eziningi endaweni khonapho kunjengakhona phela lapha engikhona eGreenville kuyavaleka kuthi ngcinci kube mnyama chu kuyabe ngazani sokuyila lokho kuthiwa yi-total eclipse. So kutho ukuthi inyanga iyabe ilivalile sibili ilanga. Sabe sibona nje emaphethelweni elanga kungazani kubomvana khonokhona kubomvana nje kuyabe ngani kuyashayishayina kutshengisa ukuthi ngale kwangikhona kulelanga. Kodwa nxa usukhangela sibili ukukhangela kuhle kuyabe kuvele ungasaboni lutho ngoba inyanga iyabe sivale ilanga. So wena nxa uzimele emhlabeni uyabe ungasaboni lutho Ntunga.
Siyabonga Gibbs, likholise khona ngapho, lingalali phela kusemini.
Ye kunjalo aso silale Ntunga sibili ngokubona kwami la magogolo sangikhona kuma-amangilazi kumbe iziboniboni lezi ezingani ezinqundekileyo sengilazo. So siyabona ukuhamba njani mtama.
Aha, hayi siyabonga Gibbs. Gibbs Dube wa Studio 7 ekona le South Carolina. Kwezemidlalo lamhlanje selivuke kwathi iqembu lithethe isiqoqo se-Premier Soccer League ele-Capes United ngemva kwemidlalo yangempelasonto. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu lemakhephekhephe linqobele ngeze-platinum nge-3 kanyanga empelasonto yedluleyo okwempumela yotsho ukuba liqhubekela phambili likhuphuka engalani nemiklomelo njengoba selihlezi endaweni yeshumi lantathu ikanti yensukwini ezedluleyo belihlezi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni wengalane. Umsekeli kamqeqeshi weqembu le-Capes United Mark Mate uthi ngendlela iqembu leli selidlala ngayo selizayala lilokhu linqoba.
Ngendlela abafana abalezibindi ngayo abalehlakuzane ngayo ngendlela esesidlala ngayo akuyathengiseni ukuthi sibili hhayi sokuqalisa sibili esinjani esikwaziyo kodwa kuvele lapho kusamele sisebenze siloku sisebenza silungiselele sidlale njalo sinqoba njalo.
Phambilini kokunqoba iqembu lenkiyezi platinum iqembu le-Capes United litshaye le-FC platinum okungelinye lalo elilwisa ukuphakamisa isicoco lonyaka nge-2-1. Ukunqotshwa kweqembu lenkiyezi platinum stars kulitshiye selihlezi endaweni yesibili engalaneni lingemva kweqembu le-Chicken Inn lona elinqobe le-Black Rhinos nge-1-0 njalo elilemiklomelo engama-45 njalo litshiyaye lenkiyezi ngemiklomelo emibili. Iqembu le-FC Platinum lihlezi endaweni yesithathu lilemiklomelo ngama-42 njalo linqobe le-Triangle nge-1-0 ngempela viki yedluleyo. Imidlalo yeZimbabwe National Youth Games iqale namhla emadolobheni abalisa elewange koBulawayo kanye le-Victoria Falls. Imidlalo le yona kahle kahle iqoqwa isabelo seMathebelele North kodwa idolobho lakoBulawayo licele ukuba liqoqe imidlalo efana le-swimming, i-tennis, hockey, i-cricket, i-cycling, i-shooting kanye le-handball njengoba kungelandawo zokudlalela imidlalo edolobheni lewange kanye lase-Victoria Falls. Eminyakeni edluleyo imidlalo yeZimbabwe National Youth Games ibidlalwa ngabasakhulayo abangaphansi kweminyaka engama-20 kodwa lonyaka labaleminyaka eli-19 kanye labaleminyaka engama-23 labo bayingxenye yayo. Le midlalo yengezelelwe njengoba eminyakeni bekudlalwa imidlalo eyi-19 kodwa lonyaka kukhangelelwe ukuba kudlalwe imidlalo engama-22. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kwaneloko lamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umngcwabo kankosikazi Shuba Imahofa eNational Heroes Acre kuveza sobala ukulwisana okuqhubekayo kubandla leZANU-PF. Urhulumente wakwele South Africa uyasolwa ngokuvumela unkosikazi Grace Mgabe ukubuyela ekhaya lanxa ebebhekane lecala kulelo lizwe.
libonile ilanga lamhlanje khonapha emelika isolar eclipse olivalelisayo muntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.